soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mtwanga zomuhle siyalambulela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 2 kumphalakazi 2019. Na igama nguntungami linkomo. Endabeni zethu lamhlanje
umqotho ukuthi iAPEX ilobele uhulumende icela ukuthi angezelele isona. Nanku phela le mali le ebonakala bese bayithola ivele yakhe yaphethuluza inflation basala kungasala lutho oluncedele izisebenzi zikahulumende kunye nababalisi.
Izisebenzi zikahulumende ziloba incwadi yokucela umqashi wazo ukuthi azengezelele iholo lalinyanga ukuze zenelise ukunakekela izimuli zazo ngekhisimusi.
Kade silobisa amarondika la abatisi ukuzezelise yabo kuzabizihambila bayovalela imihlangano. Kade imihlangano le ivalwa njani ngole yifati eyaziwayo esemthethweni ibe sivalelwa ito zonke lezo kambe kwenza bani kuloku okwenziwayo kuloku phela siyo-one party state ilizwe lethu.
Abalandeli be-MDC bathi akumangalisi ukuhlukuluzwa komkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa, yena obikwa ekhuthwe zinhlamvu zombhobho izolo eMarondera. AbeZimbabwe bamanyene labamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lokulwisana legciwane lengculaza ole-World AIDS Day. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela izisebenzi zikahulumende e-Apex Council namuhla ilobele uhulumende incwadi imcela ukuthi engezelele izisebenzi zake iholo lalinyanga ukuze zenelise ukunakekela imideni yazo ngekhefu lekhisimusi. Inhlanganiso le ithi umuntu ohola imali ephansi kumele athole amadola eZimbabwe alingana le 450 US dollars. Ithi ukukhwela mahlayana kwentengo yezinto ezitolo sokulethele izisebenzi zikahulumende ubunzima obumangalisayo. I-Apex Council icele njalo ukuhlangana leziphathamandla zikahulumende ukuze bakhulumisane ngalolu daba ngokuphangisa. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela ababalisi eZimta umnumzana Sifiso Ndlovu.
Umqotho ukuthi i-Apex ilobele uhulumende icela ukuthi angezelele isona. Nanku phela le mali le ebonakala bese bayithola ivele yakhe yaphethuluza inflation wasala kungasala lutho oluncedele izisebenzi zikahulumende kunye nababalisi. Ukuloba lolu gwalo lomela uhulumende sokuyindlela yokuphelelwa. Nanku phela uhulumende yena uphethe isinqumo sokuthi bavumelane ukuthi uzabaholisa ingahotha izisebenzi zakhe leyo mali. Kodwa ngenxa yokuthi umumo wezenotho awumeleli ukuthi isinqumo sifike emaphethelweni walapho kwavunyelwa ngakhona, izisebenzi kubone kufanele ukuthi zikhumbuze uhulumende ukuthi kungumlando wakhe ukuthi ancedise izisebenzi zakhe. Lazo ziye ukhisimusi zingathi ziliyento ezithobayo ezikhwameni nambe phela kuloku nzima. Kanti bayabheka lale sikolo zivulwa ngoJanuwari abantu bazengelamani.
Kodwa libona kulolutho oluphumayo yini? Nanku phela odokotela sebelenyanga ezintathu bekhalale umsebenzi uhulumende uthi kalayo imali yokubengezelela iholo.
Ye, uhulumende angasho njalo kodwa ke akula munye singakuya sikhale kuye. Kumele sikhale sibuyela kuye uhulumende. Lanxa nje kunempawu ezikhombayo ukuthi nendaba izaba yisindaba phendulo, kodwa kumele sibuyisele kubaniniyo abaniniyo beyinguhulumende engumqhathi. Ngaleyo ndlela-ke kanile ukuthi uhulumende aphe iphendulo ukuthi kuyini okungancedisa izisebenzi zakhe ukuthi zibe ngabantu ngokuhola ngabantu njalo ngokuphila. Nanku phela izisebenzi zikahulumende kazise ngabantu, kazisabonakali, kazisekamnede. Izibongo zazisekho nasemakhaya azisaziwa. ngenxa yemzala abanayo ezishini zabo elethwa yiholo encane.
Umbalisi othola imali ephansi lifuna aholiswe malini?
Sina sikhuluma siyinhlanganiso yamatitshala izinta. Sasivele sithethe na uhulumende imali ngaye yena nxa ethe wehluleka ukukhweza ngaye ufike u-3.5 nesikhathi sixikisana laye. Kwakumele ukuthi ngaye imali yakho nashike lapho ngoba sasivele sikhangele ukuthi kusiyaphela umnyaka. Iholo lomyanga eZimbabwe lifanele ukuba ibese lifikile ku-3,000. Usekufakazela uhulumende ngempawu zakhona ekhombisa ku-statistics ye-Central Statistical Office yakhe ukuthi ha-a imali vele isifunakala nguhulumende lapho imali engako.
Umnumzana Sifiso Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi izimta. Umphathintambo wezemfundo umnumzana Paul Mavima utshele iStudio 7 ukuthi ubengakayiboni incwadi ye-Apex Council ngoba ubephandle kwelizwe. Kodwa uthi inkulumo zeholo lezisebenzi zikahulumende sezedlula. Ngakho uthi nxa kungaba lokukhulumisana kuyabe sokungokomnyaka ozayo. Ngakho olunye uhlangothi odokotela bathi bayaqhubeka ngokukhalala umsebenzi lanxa nje uhulumende ebethe kumele babe sebebuyelile emsebenzini izolo. Bathi iholo labo kalikengezwa njalo ukusilela kwemitshina lemithi ezibhedlela lakho akukalungisiswa. Kodwa bathi baphakathi kokukhulumisana nalo hulumende. Abalandeli bebandla leMDC bathi akumangalisi ukuhlukunyezwa komkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa, yena obikwa ekuthwe izinhlamvu zombhobho izolo eMarondera ngesikhathi ehlanyela izihlahla eDombotombo Clinic. Bathi kusobala ukuthi ibandla leZANU-PF lifuna ukuthi kube lebandla elilodwa eZimbabwe njengalokhu okwakufiswa nguwaye ngumongameli uMoyi umnumzana Robert Mugabe, yena owalwisana lebandla leZaphu waze walifaka phansi kwekhwapha lakhe ngomnyaka ka-1987 kuze kwenziwe isivumelwano se-Unity Accord phakathi kwakhe uMugabe loJoshua Nkomo. Kwathi kusenziwa isivumelwano lesi umbhuqazo wegugrawundi wawusubulele abasekeli bebandla leZaphu labantu makhaza abafika kunkulungwane ezingamashumi amabili i-20,000. Abasekeli be-MDC bathi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhanya efuna ukudiliza ibandla leli ngendlela efanayo ngokukhahlameza inkokheli yalo sonke isikhathi. Esebenzisa amapolisa lamasocha wona awasebenzisa njalo ukususa uMugabe esikhundleni. Bathi okwenzakale eMarondera izolo kuveza ukuthi amapolisa lamasocha azimisele ukuvikela uMnangagwa ngazo zonke indlela ezigoqela ukuthi kube lebandla lezombusazwe elilodwa kuphela eZimbabwe, i-one party state ngesiNgisi. Bathi umthetho omutsha we-Maintenance of Peace and Order Act unceda ibandla elibusayo ukuthi libuse santando njalo kuvinjwe amabandla aphikisayo ukwenza imihlangano loZulu njengalokho okwakusenziwa nguMugabe lo Ian Douglas Smith esabusa ilizwe leRhodesia. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe loDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sika Mnumzana Chamisa lo Mnumzana Joseph Chuma olilunga leZANU-PF labantu nje abambalwa. USibanda usungula lingxoxo.
Labantu bakayikla bavele benjani, qinisa ukuthi uNkulunkulu akasiwo umuntu, uNkulunkulu oyi-one, uNkulunkulu ngomuntu wonke. Ngakho-ke ngenye imini enhle abantu bonke laba bazathola izijeziso ezivela kophezulu ebalenzondo ebalenhliziyo ezilukhuni zabalabuntu. Angazi ukuthi vele yini sisithi sizibala ukuthi singabantu thina xa siphila elizweni elabantu abanje.
Yeah,
abantu babone belimela izolo mina umbhobho ngivonela utshaya ukuze sazi ukuthi lo umbhobho wempela uhambe watshaya umduli le lapho utshaya khona umduli kwavuka umlilo.
Yeah.
Usibona ukuthi hayi namhlanje akusiyo tear gas, namhlanje kutshaya umbhobho.
Mthembo, lapha sidila la cry baby yiproblem esilayo first. Sidila labantu abathi emini bakhuma ngokuthi wena the rule of law, but ebusuku bese pulling to the very left right center. Imithetho ikhona constitutionally ekhulumayo ukubana nxa ufuna ukwenza imihlangano kumele wenze lokhu lalokhu lalokhu, ukwenza imihlangano wakho wenzakale kahle kungela impambaniso lokugwenxana okuzabe sokuqhike phambili ngale yonke into le ifakwe phansi. But now sithi amanye ama-players kuphela into aspace yethu asekhuluma ngama-bullies. Yabona lo lwana umuntu wena othi wena nxa lingambikanga ebhoreni, ibhora lingelake yena usithatha ibhora usukele uhamba lalo. Ligcina limpikile ngenkani yobe lafunamba lifuni. Just a kind of attitude, unfortunately, esiyi-adopta ngamanye ama-players ethu ku-political space lapha ukuthi bona sesima ngomthetho upon themselves.
Sithathe ubaba uSibasa Chuma.
Labantu makhaza sihleli nzima kambe siyokuhlanyela izalukazi zikambe edolobheni zingayenzi lutho. Abantu bakulawa mahlayana kungayizwani bengayenzanga lutho. Kadesi emarondela ngizetwa kutshaya umbhobho laphana kwalinyazwa abantu. Indawo ziningi kakhulu abantu bayalinyazwa bayabulawa bayathiwani. Ezimpango lapho sengisesabisa noma kathi ezinakhamba edolobheni sengihamba kambe ngisesaba ngoba ngokuthukela zikanyile. Abantwana esibazalayo abathinywayo ukuthi bayenze into enjalo. Kadesi lo besemarondela laba abantu befuna ukuziyezela into yabo bebabezihambela. Bayovalela imihlangano kanti imihlangano leyo ivalwa njani ngoleyo yiphathi eyaziwayo esemthethweni ibe sivalelwa into zonke lezo kambe ikwenza bani khonoku okwenziwayo kuloku phela siyo 1 party state ilizwe leli mangala selibuyele kwabani sekunesigebenge esingafuniki ukuthi abantu bahlangane mntu bayenzenye into
kuzithatheke ubaba umavelas
into eyenziwe umongameli u-advocate nesemthamisa ayiqondanga into embi kakhulu efana ukuthi ngabe bayihlolisisa nje abanye bazama ukuthi kubangenele ngoba into le imbi iparty i-MDC alliance iparty yithi esayibumbayo ngokuthi isilwele thina amalungelo ngoba asengazwa kahle leli ibandla leli elezamthetho elithi kulizwa
tate ubaba osecingweni uthe singakhuluma ibizo lakhe uthe ufuna ukuthi sithi u-anonymous.
Sibonani lokhu sokusishiya phandle thina le abantwana bezimbabwe nakhona abantu asebezinike ilizwe labangelabo. So thina sesiphunga ukukhangela nje
kambe ibandla le-MDC liyavinjwa yini wena ngombono wakho.
Lelo phela vele selibhaniwe lelo akulanto phela kungathi kule bandla baba okuthiwa liyaphikisa fica ukuthi lalelwa zonke imihlelo elizama ukuthi lizenze amapholisi ebhukhile abantu anganiyizinja ungathi na ukuthathe njengokuthi kule bandla eliphikisa kanti lapho kuvele izinto zihamba kuhle kuyadingakala lelo bandla eliphikisa ukwenzela ukuthi nalo phela azibone lapho anganelisi ukuzibona khona amaphutha. Ngiyabonga tho.
Yes, tatu baba unkosi sokubuyela yini lokhana usakukhumbula kwakuthiwa i-one party state yayifuna ukwenziwa ngowaye ngumongameli uRobert Mugabe.
Sokusobala ba sokubuyela sii ngoba i-freedom yangikhona iyabe ingafiki.
Labo ngabalaleli be-Studio 7 abakhulume lo Gibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona ebulenjini enkundleni ye-Facebook ekhasini le-VOA Ndebele.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9, sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860 lagu 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Abasakhulayo bebandla leMDC ezansi yamaNdebeleni sebexwayise uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi amise udlame oluqhutshwa ngabezomvikela. Lesi sixwayiso siphume emcimbini womkhankaso wokuqeda udlame ezimulini owe-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence oqhutshelwe emahofisini e-MDC eGwanda ngempelaviki. Kubika intatheli zindaba ye-Studio 7 u-Albert Ncube.
Abasakhulayo laba bathi bahlezi bechaywa njalo behlukuluzwa libuto kanye lamapholisa lapho befuna ukungena ezidaladeni betshengisele ngenduba ababhekane lazo empilweni. Laloba isekelo sombuso sivumela uZulu ukubuthana tshengisele lapho ekhathazekile. Osakhulayo uSandra Ndlovu ongunobhala jikelele wabatsha obona ngokulinganiswa kwamathuba bomama labo baba kubandla leMDC uthi uhulumende uncindezela amalungelo oluntu.
Isincedisa njalo isifundisa ukubana sikwanise ukuhlala sonke sisemphakathini sihlale silokuthula ikazise singakaqhubekeli phambili ukuthi uhlelo lelu besingafuni ukulwenzela la uhlelo lelu besifuna ukufaka FGD sisenzela ukuthi loyehlileyo kuwufika la nomama otshaya indoda esendlini lo baba orepha umntanake esendlini ebekwazi ukuthi uyenza into ende but kungasenani lanti ayazi ukuthi izame njani.
Amazwi akagcizelelwa nguPhilip Mpofu kodwa uhulumende nguye ohamba phambili ngokuqhuba udlame emphakathini.
Ula violence evumekileyo, whatever case, into kumele singene kiyo njengentsha yikudlwengulwa le violence eyenzwa nguhulumende ukuthi bakhweze inkubu ngokuthanda kwabo.
Unkosikazi Nephi Moyo ungukansila kawa-2 edolobheni leGwanda ukhuthaza abatsha ukuthi bamele amalungelo abo.
Wayithi kunecala yithi mina ngikunecala yithi thina njengabantu be-MDC kuyasiyalela ukuyenza noma yini esiyifunayo. Yiwo amalungelo ethu okumele sibe lawo naleyo kodwa ubhizi uyasikhadlela amahle nansi isikhathi okumele sibuze nalezo i-16 days kumele sisukube sithathe amalungelo ethu kuhambe nayo.
Kudaba lodlame oluqhutshwa ezindlini unkosikazi noMathemba Ndlovu ongumsekeli wenkokheli MDC edalele ephalamende uveze ukukhathazeka ngenani lamantombazana ayendiswa emancane.
EmaSouth izinto zama child marriage zigcwele ngapha vele kwazibona lokho. Iprovinsi yethu is the highest, yiyo ephezulu kulamaprovinces wonke eZimbabwe yendaba zama early child marriage. Nxa uthethe umntwana asikadaba lokuthi umlobole ngemalini esonge under 18 ulecala.
Izansi emaNdebeleni ngeyinye yezabelo esihamba phambili ngenani labesifazane elidlwengulwayo njalo umgcini sihlalo wabatsha kulesi sabelo uMnumzana Edgar Ncube ukhuthaza abatsha ukuthi bengathandabuzi ukuyabika lapho bethe bahlukuluzwa.
Uthi kulilungelo lomuntu ukuthi amele lokho akwazi ukuthi kumlungele. Singaze sathatha ukwesaba siqashe ngaphansi kwakho sesaba ukukhuluma. Ngifuna ukuthiya imeseji encane yokuthi sukuma ukhulume.
Lo mkhankaso oqale ngomvulo mhla ka-25 Lwezi uzaqhubeka kuze kuyefika umhla ka-10 Mpalakazi. Lona kaqhutshwa phansi kwendikimba ethi Orange the World, Generation Equality, Stand Against Rape. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela ubunzima obubhekane labantu kunhlangothi lwezempilakahle ngesikhathi odokotela bephakathi kokukhalala umsebenzi. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafichane. Isigodlo sikamongameli weMelika eseWhite House sethule umbiko othi kasisoze sethule ubufakazi phambi kwekomiti yedale lePhalamende ezemithetho, yona ehlaziya udaba lokuthi engasuswa esikhundleni na umongameli Donald Trump phezu kwamacala awetheswayo. Umuma omkhathi omuvi ubangele ukuvalwa kwezikolo lokungahambi kwendizamtshina ezigabeni eziningi ezingenyakatho ngokuya kwempumela kusiya kumpumalanga eMelika ngemva kokukhithika kongqwaqwane. Kubikwa kulinyazwe abantu abalitshumi ngemva kwesehlakalo sokudutshulwa kwenkundla ebidlalelwa umdlalo webhola leMelika owefootball eNew Orleans esigabeni seLouisiana ngomgqibelo. AbeZimbabwe bamanyanela bakwamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lokulwisana lokusabalala kwegciwane lengculaza oleWorld AIDS Day phakathi kobunzima obubhekane lelizwe kwezempilakahle obugoqela ukusilela kwamaphilisi okulwisana laleli gciwane. Kubika uBathabile Masuku.
Laloba uhulumende bamazwe amaningi omhlaba besenelisa ukunikeza amaphilisi abantu bawo abaphila negciwane lengculaza ele-HIV AIDS, isimo sezomnotho eZimbabwe sikhanya siphazamise inhlelo zokulwisana laleli gciwane, ngoba phakathi kwalomnyaka ka-2019 amaphilisi la ake asilela. Umnumzana Thembani Nyoni, oyingcwethi yokuxoxisana labantu abaphila negciwane, uchasisa ngenhlelo zokulwisana laleli gciwane eZimbabwe.
EZimbabwe na njengelizwe ile strategy sayo yokuthiwa test and treat, okusho ukuthi umuntu nxa esinjengendaweni njengesibhedlela bahle bemteste bemhlolisise ukuthi engabe lali gciwane naye, ingatholakala elalo igciwane bahle bemfake emaphilisini ehle iqalisa uhlelo lokunatha amaphilisi. Singakhela njalo kubo mama abazithweleyo bakhuthazwa ukuthi bebuye bezohlolwa lama partners abo ukuthi bengabe belegciwane na, nxa bengatholakala belegciwane lawo behle beqalisiswe ukunatha amaphilisi. Okunye njalo okwenzakalayo ukuthi omama abamunyisayo bakhuthazwa ukuthi beqhubeke besebenzisa amakhondomu. Ukusebenzisa amakhondomu bavikela umama, bavikela njalo lo mntwana. Lokhu yikulondoloza ulutsha lwakusasa, yikulondoloza i-generation ezayo ukuthi yona ikhule ingela gciwane le-AIDS.
Unkosikazi Sethule Sibindi ongumongikazi emaphandleni, yena uchasisa ngobunzima ukuhlangana lalabo abayabe bechiyelwe abantwana abazali sebethethwe umphefumulo yileli gciwane.
Izikhathi eziningi bayabe bengasazi isimo sabantwana segazi maqondana le-HIV. Uthola ukuthi abazukulu abasoze bathole iselapho sokucindezela igciwane le-HIV egazini nxa kufanele. Amalanga okuthatha amaphilisi angasaqakathekiswa, lokuswelakala kokudla okwakha imizimba emakhaya, bacine futhi sebehlaselwa yimkhuhlane ethatha amathuba.
Unkosikazi Lethu Buhle Mathuthu, omunye wabomama abazithweleyo, uthi bayafundiswa ukuthi bavikele njani abantwana basezithwele langemva kokubeletha.
Mina ngumama ozithweleyo, sesiyahamba ngale esibhedlela kuma-check-up. Nxa sifika ngale bayabe sifundisa mayelana nge-HIV ukuthi kumele sivikele njani abantwana. So bayasifundisa bephinde futhi besifundisa ukuthi uma sesikhululekile sabathola labo bantwana, kumele futhi sibavikele futhi kulomuthi abanikwayo ukuthi abantwana bethu sibavikele bewunathe aze ayephuma ebeleni ewunatha. Ukuphuma kwakhe ebeleni kuyekela kwakhe umntwana ukumunya. So kuyasinceda kakhulu njengabomama ukuthi lathi sivikele abantwana bethu. Akumelanga ukuthi sithedele emuva, kodwa hayi, kuyasinceda kakhulu ngoba asizithandeli lathi. Kuyasinceda, siyabonga ukuthi lathi sathola imvikelo yokuvikela abantu.
Umnumzana Thomas Zondo oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi abantu kumele basebenzise amajazi kamkhwenyana ukuze igciwane lingamemetheki.
Lapha sesikhulumele ukuthi omunye nxa ngabe zuze umngane wakhe ukuthi alithembani, kumele lisebenzise amajazi kamkhwenyana ngoba amajazi lana yiwo angathi avikela protector kulokuthi nje abantu behlangane nje ma behlangane catch catch ijazi kamkhwenyana liyavikela njalo liyabe lokhe lisehlisa igciwane leliyana lingalokhe liqhubekela phambili lisiya phambili ama ijazi kamkhwenyana leli liyaprotekta sibili liyehlisa lokuthi umkhuhlane lo unjani kungabi lokhu uqhubekela phambili umkhuhlane lo. Abantu abasebenzise sibili kakhulu amajazi kamkhwenyana lawa yiwa aqakathekileyo kakhulu akuyavikela kuyehlisa futhi laligciwane ukuthi lingaqhubekeli phambili.
Eminyakeni edluleyo iZimbabwe ibisibalelwa kwamanye amazwe omhlaba alenhlelo ezinhle zokuvimba ukuthelelwana lokumemetheka kwegcikwane lengculaza, kodwa isimo somnotho esingamanga kuhle lokusilela kwemali yakwamanye amazwe, lolu hlelo njengezinye inhlelo zezempilakahle luphazamiseke kakhulu lonyaka okudale udubo lokusilela kwawo elizweni. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ezemidlalo lamhlanje, umkadli weqembu leHighlanders uPrince Dube uthi inkezo yeChibuku isipho abasiphe abalandeli baleli qembu bona abalisekelela ngesikhathi lingadlali kuhle. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leHighlanders liphakamise inkezo yeChibuku kwakuqala selokhulu umncintiswano ovuselelwayo ngomnyaka ka-2014 ngemva kokutshaya likwenzela inkezo Platinum Stars nge-1 kanye ngensonto. Umgadli weqembu leHighlanders odla amahabula kulezi nsuku uPrince Dube nguyohlohle igoli elenze umehluko phakathi kwamaqembu lawo omabili, njalo wenelise ukuhlohla kuyo yonke imidlalo edlalwe yiqembu leHighlanders kumncintiswano walonyaka wenkezo yeChibuku. UDube uvuke eseganga kuhlandla lesibili lesizini lapho aqale khona ukulitshayela emambuleni phose nsuku zonke okumenze yagcine ekhethwa kulusu lwabadlali abadlale kuhle lonyaka. Lo mgadli utshele intatheli izindaba zemidlalo ukuba isicoco seChibuku ngesabalandeli baleli qembu bona abayale belokhu belisekela lalapho belingadlali kuhle khona.
Ngijabulile kakhulu, yabona. I think yabona indaba esifuna eHighlanders family, yabona. I think ikapu leyo, yabona, mina ngidedicate to ama Highlanders supporters. You are just added that this day one, yabona. Sifuna mele ngiqalisa bonke kade kumele sibe ukuthi sizwe yabona sibalwele ngenkathi lesiphetho. Mina into engayisho ukuthi ngoba ama team ethami yiwancedisa ukuthi
ukuze lifinyelele ukuyadlala kufinali yomncintiswano walonyaka, iqembu leHighlanders linqobele Dynamos nge-1 kanya kusigaba sakuqala esomncintiswano, kuthi kusigaba se-quarter final litshayele FC Platinum nge-3 kanya, ikanti kusigaba se-semifinal iqembu leBhoso litshayele ZPC Kariba nge-1 kanya. Isiphathamandla seqembu leHighlanders uNhlanhla abahlangene Dube laye uthe ukunqoba kwabo inhlawulo kubalandeli beqembu leBhoso bona abasebebekezele kakhulu iqembu lingadlali kuhle.
Lokhu sokutshengisa ukuthi sokufike ezingeni lokuthi sesiqalisa ukuthi sihlahle sasihlangelayo sisiphe izithelo ezidlekayo. Sibonga kakhulu abalandeli beqembu. Ungalandela i-PSL ama number akhona uzananzelela ukuthi iHighlanders yiyo elabantu abalandela iqembu labo ngokungena ikakhulukazi enkundleni lapho edlalela khona ukwedlula bonke abantu wonke amaqembu aseZimbabwe.
Ukuphakamisa isicoco kuzale kuthuba elokuphatheka umncintiswano we-CAF Confederation Cup, kodwa umfoko abahlangene uthe bona njengeqembu khona bezohlala phansi behluze lolo daba. Ukuphatheka kumncintiswano yokudinga intshantshi zezwekazi lase-Afrika yikho ukwenza iqembu leHighlanders libe lesikwelede esifika phose isigidi samadola ngoba belingenelisi ukufinyelela kusigaba sezibaya lapho kule mali ethe xaxa khona. Phezu kokuthola ilungelo lokuyamela ilizwe leZimbabwe kuzwekazi lase-Afrika, iqembu leHighlanders lithole inkulungwane ezingamakhulu amabili lamashumi amabili lanhlanu 225,000. Imele Studio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kwanele Mthwakazi, Oliver Lelisayo ngontungamili Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.